Balolimpilo eyenzakalayo ngeke ngento ezela. So yombono esinawo thina njengamakhona.
Ye, lapha libona ukuthi kuyini okungaphathisa ukuthi kulungisiswe lolu daba.
Ukuthi daba lulungisiswe, hamba. AmaPalestina kumele bebisele ilizwe lawo.
I-Israel siphindisela ithi yona iHamas lePalestine akube kusehlukaniswa kusazi ukuthi ibutho abalihlaselayo neleHamas aselePalestine likubona njani lokho?
Ngoba ngibona kulobungcindezeli lapha into ekhona ngokuthi eyi thina sikhalela ukugcina kwempilo zabantu abantu abalahlekelwa zimpilo ngoba abantu aba-innocent bawasebenzisa so inkuthazo ekhona kuphela ngokuthi hhayi impilo engokungcindezeli sibili ngoba umuntu owabizwa ukuzohlala endlini yesethe tindlu yomnikazi into ekhona ngokuthi alikwazi kube lokuthula yikho siyokukhulekela ukuthi kube lokuthula.